i-cash-in cash-out yona leyo ibiyinto ekade vele siyekade senza ukuthi umuntu athi enelise ukuthola okungamasentinyana kuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto ngoba kathesi ngasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshele ukuthi kaphila cash awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali ngoba thina kithi ngase ukukhangela i-cash-in cash-out ayisiyo mbangele yokuthi kungaze kwaba le mali elizweni kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali iyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokathi vele kade kusenzakala so thina esikuthola kathesi ukuthi into kuqakathekile ukuba kubuyiswe imali elesi sindo elizweni if it means siyajoyina irandi
bona abantu yiziphi inhlelo abanazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngayo
okukhona ukuthi abantu bezimbabwe njengoba lisazi ukuthi vela ama-industry amaningi avaliwe so okukhona ukusebenza khonokho imisebenzi yona le engelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agade nalowo zokoko kade ejidile kade esifisele useyidola kathesi ukuthi ahambe kedolobheni la ozabe lokho ethengisa konke akuthengisayo kumbe uthengisa imithi yamahuku kumbe uthengisani yindlela abantu abaziphilisa ngayo ngezinye indlela sile i-informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthengise njengenhlanganiso kuyesithi ukuthi hayi ngabe kuthi uhulumende uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba khonkana kuba le mali elizweni kungenza ukuthi intengo yehle ngasikhuluma ngemali kasikhulume ngemali ephoma kuba yimali nje sifuna kube le mali elesisini ngezinye indlela sifuna kube le-confidence kwi-economy ngoba le-confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le-confidence ngayo yikho kesasigqugquzela ukuthi ngabe kuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-rand monetary society njani ukuthi abantu banjani labo kabaholi imali engabantu ingcono lesi sindo ebambekayo njengoba abantu baphuma kulelani i-ira yama-US dollar kade kwazi ukuthi isinkwa sesikuma-90 cents la okuphile kuhle so kathe esikugqugquzela kakhulu ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula ama-factory kube sokusithi le mali ngoba kathe sokuhlupha kakhulu imali ungabambi inkalakati yamagqibhajobhe emali but kayisebenzi because abantu kavula confidence emalini yangikhona ekhona nale i-RTGS ngoba imali ngamafigazi abe ephephuka emoyeni yiyo singathi siyiyekhenziweyo ngoba lenye yokubamba le i-cash yard currency into esingathi i-yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba la mabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusakubo 1000